Kwaku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icala lelunga lebandla lezanu PF elabothelwa ukuloba kunkundla zama WhatsApp awebandla lezanu PF lisithi umnanga kwakenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa emthethwandaba ophakemeyo ngumanji weHarare izolo.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution iselo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando.
Umlingisi owazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle.
Imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnandi phakathi kwempilo noma izinto zingelula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Manje eBindura izolo wale ukuvumela ilunga lezanu PF eletheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lidlulisele udaba lolu phambili luyethethwa yiConstitutional Court. Umsolwa umnumzana Goodman Musariri ubotshwe nyakenye kuthiwa uthuke uMnangagwa ngemva kokuthumela umbiko kuma WhatsApp group ezanu PF esithi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga kumele athathe intambo zombuso ngoba yena uMnangagwa engenelisi ukubusa. UMasariri omelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ubefuna udaba lwakhe luyethethwa yiConstitutional Court ngoba esithi imithetho esetshenziswa ukubopha abantu abetheswa icala lokuthuka umongameli welizwe ayikho emthethweni. Umthethwandaba kamanje uzaqhubeka uthetha lolu daba mhla ziku-14 ngenyanga ezayo. Kulo manje weBaitbridge olahle icala elifanayo ebelisetheswa abasolwa ababili kunsukwana isanda kwedlula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution iselo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando. Into esembi ukuthi imithetho eminingi ayikafakwa kumbe ngathi iselo sombuso silaso asika nanzi imithetho ethile emitsha okumele ukuthi ngayisikhona ukuthi lale emdala somuthi ngasisusiwe ayikasuswa. Kodwa ke angikholwa ke mina ukuthi umantshi ungokwala ukuthi licala likhangile constitutional court uthi ukuthi lundoda ulecala, kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane engelacala ngoba leli licala elingekho emthethweni emitsha. Sizathemba ukuthi umantshi uzalibamba kuhle icala ngoba khathisi kwakabile sidinyeko sokuthi liye enkantolo engaphezulu. Kodwa ke njengoba sikwazi ukuthi lapha kukokhanda lemtshelo wakhe kusangenzakala ukuthi lo muntu agwetshwe ngoba sisazi ukuthi kwesinye isikhathi phela inkantolo ziyasetshenziswa ukuba izinduku zikahulumende ukuchaya lokuchobodisa abantu abazondwa kumbe abakhanya behlukuluza uhulumende kaMnangagwa.
Isike saxoxa ngomantshi weBait Bridge olahle icala ebelisetheswa abasolwa ababili elokuthuka uMongameli Emmerson Mnangagwa. Ilolu udaba singabona yini umthethwandaba uluphatha mhlawumbe ngaleyo ndlela kumbe singabona umsolwa efunyanwa elecala?
Okumele sikunanzelele ukuthi njengoba singani siyasondela kukhetho luka 2023 kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane lecala ukwenzela ukuthi abe ngumzekeliso kusetshenziswe yena ukwethusela bonke abantu abangaba lesifiso lomnakano lomcabango kanye lokufuna ukukhuluma kube ngomnangako. Kodwa khona vele emthethweni akulacala elinjalo lapha siba sesiphongwenzela njengoba sikwazi ukuthi khona uhulumende vele usebenza umthetho ukuhlukuluza abantu kulokuthi awusebenze ukuvikela abantu. Kusangenzakala lundoda afunyano elecala, kusangenzakala sibili, kodwa hayi ngithemba amagqwetha amela abamalungelo luntu azasondela amsize amxhasa amphathise ukuze aphumelaye engalacala.
Okwenzakalayo konke lokhu ukubotshwa kwabantu ngalindlela singathi kuvezani ngombuso kaMnangagwa?
Uyabona nxa umuntu ekwazi ukuthi ubusa abantu abangamthandiyo futhi abangamfuniyo, phezu kwalokho ekwazi ukuthi kababusi kuhle kabaphathanga kuhle abantu ababusayo, uwenza njengalokho esikubona elizweni ukuthi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangakhululeki, abantu bangakhulumi, uyavimba amalungelo abantu kukho konke abakwenzayo. Kuyatshengisela sibili ukuthi umbuso kaMnangagwa ngowenkani, ngobudlawu wembamba ngamandla, ngumbuso ukuthi khona nxa singakhipha ukubamba abantu buchapha lokho akwenzayo ngesebenza kumbe umthetho kumbe amapolisa kumbe amasosha, into entengantengayo engelasisekelo. Yikho nje sibona besebenzisa amandla ekhothi namandla amasosha namandla amapolisa ukuthi umbuso lo ukhanya ngani uqinile, kodwa hayi kakusela lutho, hayi intuthu yesithwala nje kayiphandle.
Umnumzana Mthulisi Hanana ucubungula izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZANU PF ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kolunye njalo udaba olufanayo, abasekeli bebandla leMDC Alliance abayisithupha ababotshwe ngempela sonto emzini weEpworth eduze leHarare ngemva kokuthuka amapholisa besithi bayizinja zikaMnangagwa baze bakhululwa esitokisini izolo. Abayisithupha laba babikwa bathuka ipholisa elabopha omunye wabo ogogekileyo bamhudula, yikho okwaphoselwana la mazwi. Baphiwe ithuba lokuhlawula imali engamadola ezinkulungwane ezinhlanu, $5,000 ngamunye. Wazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle. Sixoxe loNdlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, ngiyabonga Kande. Yebo, kuliqiniso ukuthi kulo gwalo esengilulobile ende lolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu sheet consciousness, ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kini, ungakufananisa lokuthi saga lesithi sesindebele sithwa sona zithathwa ziluma ngezinye indlela. Lele libala iphrase yesilungu le sheet consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo oyimomethe yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma. So umethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula, ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafitshane, ukuthapha ubuhle phakathi kobubi ngendlela esithapha ngakhona inyosi, ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi, sibuchise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi
ngo ngenxa ukuthi sisebenzise ubulonge bonobiyana. So ngikhuluma ngaleyo nkulumo yokuthi lapha sithe sahlangana nobubi asidani kale kodwa sithatha leyo thuba ukuthi silisebenze bonobo bubi sibuthene bube into enhle. Njengoba ungakukhumbula kudala mabe sikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyithisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza uli. Into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqinisi ukudla kwakho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi ulobe lolugwalo?
Lolugwalo ngilulobe ngenxa yalokho esengihlane nakho empilweni njengomuntu kweyami ilife sukela ngizalwe ekhaya etholotho emambanjeni line izinto zinzima kunemikhuhlane kunempunza inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi ngizelwe ngikhule ngesikhathi sempi kulwela ilizwe abadala sometimes bekhinjwa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kuthene ungene egangeni ulunywe zingolonyovu ulunywe izinyosi sometimes uphosa ulunywe la inyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngamevenyaweni lapha uyebangulwe ebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo shid engene phakathi kwayo mase ngibheka esengikhangela manje sengithi ngiyakhangelisisa ngibona ukuthi how into lezi noma bezinzima kanje bezingalandanga ukuzo sikakhulukazi bezilande khona ukuzo siqinisa zilande khona ukuzo sifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi temasikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunjwa inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabikhona ozositshela ukuthi wena uzodlala ungubaba besizicabangela wonke lo amadlwana wonke lawo so bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakanipha kodwa mawuyikhangelisisa indawo enzima indawo egcwele inyosi mangikubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu so ngilibhale leli bhuku ukukhankasa ukuthi sintshe kubhekene ububi njengobubi kodwa sibubheke njengomquba into elethu phila ezihlahleni into elethu phila engadini
manje ugwalo lwakho lolu luzathengiswa njani njalo ngapi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babekwazi ukuthi ngxabelufuna lolu gwalo bayengathi
so lolu gwalo luqala nje ngale nale viki esingene kuyo mhlaka 27 November kulilanga lami lokuzalwa yilo futhi ilanga lokuzalwa kwalolu gwalo so luyabe luthengiswa khona mhlaka 27 ngoba nje siqalilevela abantu sebeqala ukulithenga namanje but i-official launch yenzakala mhlaka 27 okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama-orders sibanikeza lelo bhuku face to face ukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithola i-order evele eNew Zealand so siya eKorea le copy yakhe uyumlogi okhashana ukhokha imali phezu kwale khokhwa la eSouth Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze iKorea company ihambe imnikeze ula the plan starting from next week sala iprocess yokulifaka kuAmazon ngoba abantu abaphakathi phandle kweAfrica nabanye abaphandle kweSouth Africa lapho esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona njalo futhi ngiyabe ngiku Twitter space eyabe ihostwa ngubusi no Tom nomzala Tom eyabe ikhuluma monga leli ngiyabonga kakhulu and yona indaba yakhona ngixoxa akamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulela ekhaya uzabuthula ukuthi yehlukaniswe yabami ngokungumfana okuncane okukhulela ekhaya kuyixoxa le ndaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana ngona ixoxa izinto okwakuzibona ezazihlekisa kubukela amadonke ejimisana ekhaya kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti why izinto zinje bese ukuthi phambilini i-story sakhona in terms of i-style uthola ukuthi mina esengikhulile yime ngithatha over from umfana lowo obexoxa i-story sakhe engumntwana sokuba nelizwi lo ilizwi selisiba ngolomuntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala manje seliqalisa ukuyinterpret ukuthi lokhu kwakunje kwenza so
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu umlobi ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseSouth Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
ijale leparlamente leBritane libiwa lihlaziye udaba lweZimbabwe lapho okukhulunywe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa waqamba amanga ukuthi wahlangana lenhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson. Leli dale liphinde lagcizelela ukuthi uhulumende weBritane kasoze ayekethise izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF nxa uhulumende weZimbabwe engaguqulanga izenzo zakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC soluqeqetshe lwaqeda indlela zokuqhuba ukhetho ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani lonke balaleli labasakazi, bakithi asibonge nini ukuthi inkosi asigcinile siyaphila. Ake ngiqondise lapha bakithi, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingezomunye wabembone ekhulumile amsongani ngiyachallenjana leyo anichallenji. Ngicela ukuthi ngibeke kanje, ngizwe omunye umlaleli esithi yena izaphu sizaphambanisa MRP yayingaphi iminyaka yonke le, kasixoleni khonapho sikuzwiseni kuhle. Emalangeni adluleyo ngike ngathola omunye umbiko wathi sithi ubaba wethu uMoyo umqondisi yena uthi kasoze acontest ku-presidential. So ngaye ngasoze acontest ku-presidential asinanzeli ukuthi amandla kawakho phezulu ngale. Yikho ubona sithi thina ke okamqabuko usibangilizwe yena njwane evumile ukuthi uyacontest. Ngibuyelela izwini lakhe elihlothe yena abahlangane labo bantu bekhulumisane ukwenzela ukuthi abe-MRP abaye befuna ukuvotela president bangene kuzapho bese bebuyela ke ngezinye iziphundla khundla lezi zama council, mayor, MP. Kodwa ke ngapha ku president beke kuzapho senzele nje uloba sidliwe sizuze lathi kumelwa ngale eParliament.
Ku studio 7 ngawe linjani lonke lapho balandeli labalaleli, alivule phela wethu ama video la ngezisozi bekhuluma eke lalelwe lapho ukuthi uthakazi MDC kaChamisa akubanjwane man akubanjwane kuqale kusetshenzwe ndawonye ukuthi sokuqale kukhutshi izano lesihlupha le. Hayi manje sihlala amagangeni la umuntu zethu azihambi omama bahlupheke emakhaya le yabo. So hayi badala sicelani siyacela sibili umthwakazi. Hayi khona umuntu evuke ngutsheni ethi mina sengifome yami iphathi siyimthwakazi. Hawu man labantu sebethi beyilandile kwele labantu sokulandelwana vele sokubi vele ngenxa yokuthi uthiwa sikhethe ukuNdebele. Akulandebele akulashona, sibambane nini senze ukuthi kwenzeke into e-1 kuphela. After that sikhona siyabona imthwakazi lichamisa leyo sesibona ukwenzakalayo uyabona. So siyacela lathi sivulele amathethu lalo ke khulume lapho.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke, ngingajabulakazi kakhulukazi ma kungafika isikhathi umeseji wami lowubani kulodaba oluyolingihlukumezileyo ma ngisizwa khulunywa ukuthi kuthiwa kulabantu abananzelela ukuthi ngaphansi komhlaba kule chebetheli so bagebha begubha ngaphansi imizi yabantu igcine ibilike le ndawo iyagugudeka ngenxa yomhlaba. Njalo ngizwe kuthiwa abantu baleso sigaba kabakwanisa ukukhuluma ma bethu bayakhuluma bayesaba ukuthi bazahluka waye abantu baleso sigaba bengaphakami bekhulume bebephakame betshengisele ngoba into eyenziwa ntenhle. Yebo kungabe isimo somnotho sihluphe, isimo sokuphila singabe sihluphe elizweni, kodwa ukuthi kugejwe ngaphansi kulinyazwe umhlabathi ugugudeke ngokuthi umuntu ebethi isimo somnotho siyahlukumeza uwe wona umuzi omunye umuntu ngenxa ukuthi isimo somuntu siyahlukumeza udabula ngikhona lukho right ukhombisa impilo zayo zase zibe ngozini ngodaba lolo. Abantu baleso sigaba kabaphakami betshela ihulumende ukuthi no into eyenzakala lapha ayikho right, amaphoyisa la ephakamisa inyawo ukuze ukuthi udabula lolu lungisi. Olwesibili lulapha umbuzo wami ungukuthi ma kungukuthi amathebeleni umthwakazi ilizwe ngelethu umhlaba ngwethu kuyalani pho ukuthi umhlaba wakithi esuphiwe lathi sibe ngabakhululekileyo endaweni yakithi sizaphiwa nini wakithi ngiyabonga
livuka kanjani balaleli be Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana eFrancis Town ngibingelela umama emalungu elupane semphulu ngithi mama uvuka kanjani ngibingelele unkomo RJ wayesebenza esibhedlela esemphulu ngituvuka kanjani mdala ngibingelele umakhelwana wami sathulani undivula ngituvuka kanjani sathulani ngomalumami uPaul ngwenya wenyanga ngituvuka kanjani lapho ujabulani ngwenya laye engamjiyi umza wami ngituvuka kanjani ngitithi njani izulu ngapho thina ngapha eFrancis Town hayi liyana liyana silina kuhle lina kakhulu futhi ngapho ke seliqale silukulima yini bantu bemalunku ngithi ngiyabonga emuhlanhla mahlangu wakomachivovo oncube kunaphana ngithilisale ngokuthula
sibingelele kwistudio 7 igama lami ngubheke lapha kumadabu endaweni yasetholotho silohlupho nje olukhona olwesikolo leclinic endaweni yakithi kathe sizulu seliyanetha siyathwala nzima kule ndawo nje namanzi ukuthini into ogulayo ngeke kwanise ukuchapha phetheya ngale umfula yabunamanzi endaweni yasentoli lapho esiyakhona iclinic enye futhi umfula mawugcwele sesisitakile abantwana besikolo bafunda ephakama komanguba kule nkalakatha ehlathenile sabeka nomango wakhona awufanelanga abantwana bamantombazane njengalokhu nje mangikhangela kathesi abantwana bafunda le ngaba amantombazane bahamba ehlathini akukho umuntu obaqhubayo okungangokuthi kungezwakala izinto ezitheneyo nomfula la usulamanzi nje mase bebhala imihloliso kathesi kungenzeka vele bephumele zero ngoba umfula masugcwele awuchapheki abanye babe bephambili ngezifundo ngapha endaweni okuthiwa kusemathula kokhwali kukude lapho okungangokuthi sibili mangabe kuthiwa uyagada imoto siyakhona ungabhadala maybe 20 rand okuya khona ngoba uma ngakhona umkhulu bengifisa nje ukuthi abantu bakithi singabe ndawonye ngomqondo noma singayakha iclinic kumbe sakheni isecondary sihlanganise umqondo sakheni noma amacottage amabili sakhe namaclass amabili okwenzela ukuthi uhlupho lolesibhekane labo mhlawumbe igovernment la ingathathela phezulu hayi sithwele nzima bakithi endaweni size sifise lokuthi uNkulunkulu ngawe uyasizwela kodwa kokungasenani ke uNkulunkulu sifise ukubana esihlanganise umqondo ngifisa ukubana i-ode yami nga ingafunda lapha kwistudio 7 inkosi lenzele kuhle balaleli labasakazi abasakaza indaba ezimnandi inkosi gama lami uBK Mosaoshi
salibonani salibonani kwistudio 7 linjani lonke bantu bezimbabwe okhulumayo ngu-Isaac Ndebele ebulilima endaweni yaseplumtree mina ngicela ukudlulisa lomlayezo wakhe kufuna ukuthi lomlayezo uhambe lombuzo uhambe uzofika kwumqondi ukuthi njengoba umqondisi ethi iZimbabwe ufuna ukuthi iqunye ufuna ukuthi iZimbabwe iqunye ukube lemthokazi kumele ukuthi acacisele abantu kunokuthi acacisele abantu ukuthi nje bona ethi iZimbabwe iqunye ukhulula lomthakazi umthakazi lo uyaqunywa kube kuhlala amaNdebele wodwa khona lapho yini ngoba akulazweli ke lahlala umhlobo oyi-1 abantu iseke sizwe nje abantu bakithi siphonga ukuthatha udumo yesi siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe sihlupheke but isolution yezimbabwe laphana yipolitics iqembu umizwe lana libuswa ngumuntu ongalunganga lifiswe iqembu lana libuswa iqembu lepolitiki engalunganga so bakithi asiyekeleni ukukhonfuza abantu into esolution ekhona ezimbabwe lapha ikuthi abantu bavote bakhiphe uhulumeni wekolo okhona bakhiphe igovernment lekhona ezanupf lizabona zonke izinto ziqonda lokhu silokhu sikhwebhana ngeminwe kuthiwa labantu umhlobo othile lo mhlobo othile ayikho into enjalo nelo kwafaka kwayenzeka alikho izwe okwathiwa lihlala abantu abayi-1 kuphela lebe izwe linjani lona leyo so asikubekeni kucace nje abantu bafuna ukukhonfuza abantu ngento engekho umbuso ongalunganga umbuso kamnangako umbuso ongalunganga manje yonke into ivaliwe i-economy uyivale yonke akula tourism ezimbabwe akula amakhumbi avaliwe ngesikhathi sekhona umgalo kwakungcono ngoba amakhumbi ayihamba kahle abantu abakhona ukusebenzela besiyawoda ezinye izinto or kumaneighboring countries ku South Africa besiyawoda kodwa manje lokho evalile enengi corona ezimbela ukuthi abantu bengasebenzi kahle ezimbela lokuthi amaqembu epolitiki angasebenzi kahle so mina ngifuna ukuchazisa kumuntu oseZimbabwe isoluthi nekhona eZimbabwe ukuthi abantu bavote bavotela iqembu abalifunayo ukhiswa izani ukuphela lokuthi ilizwe liqunywe phakathi akuyasinto engasebenza lo yasikhohlweni ngakuluka ke
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelangi lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Melika. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika libikwa seliqansa. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 90,000 abatholakala belegciwane leli ngalanga linye. Kulezigaba ezingamachumi amathathu ezibikwa zisibala loludubo phambilini kwekhefu leThanksgiving kusasa lapho okulenkulungwane lenkulungwane zabantu ezizahlangana khona zijabulela leli khefu. Ukuhlaziya loludaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Sakazi igciwane leli lethulela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude la kumaphephandaba kanti ke nje labantu nje sibaziwe kukhona lapha lalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hhayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibile kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa awemaningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala ke kodwa ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinazelela ukuthi iindawo eziningi kakhulu sezibuyele esimene sasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoka isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngeke ugqokise umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Kakhibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Icala lelunga lebandla leZANU PF elabotshelwa ukuloba enkundleni yeWhatsApp lisithi umnangagwa akenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa phambili emthethwandaba ophakameyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.